esithi u-section 58 we-draft constitution ethi yona umuntu lelungelo lokuhlanganyela labanye lokuba semhlanganweni labanye okuthi ukuthi ungumuntu ulelungelo lokuba angaba i-member ye-political party angabe lilunga njalo laleyo political party. Akula muntu ofanele amtshaye ukuthi kungani ungekho kule political party, kungani ungezukweyami. Akula muntu ofanele athi kufanele ujoyine i-Imperial Society kumbe athi ungajoyine kasibanibani. Kanti-ke ukuhlangana kwabantu kuyinto eqakathekileyo, kulilungelo elingaphiwa zinyamazana. Iqondene labantu yibo abamele bahlangane, bahlanganise ingqondo. NgesiNdebele kuthiwa khona ithungelwa ebandla, okutsho ukuthi ukuhlangana kwabantu kuqakathekile. Ilizwe lakhiwa emhlanganweni, lakhiwa embuthanweni. Isisekelo sombuso-ke siyabapha abantu lelo lungelo lokuthi bangavinjelwa. Kodwa esikubonile thina phambilini ukuthi umthetho okhona njenge-Public Order and Security Act esithi iphosa nokunye eminye imigca ye-Criminal Code yenza kube nzima ukuthi abantu beZimbabwe bakhetha abahlangana laye lokuthi baya kumuphi umbuthano. Yenza kube nzima ukuthi babe ngabantu abalelungelo elipheleleyo lonke. Ngokuba ungaba le-freedom ye-expression kumbe leliyana i-freedom okuthiwa ngele-religion kumbe leli-freedom leliyana eliphathelene lokungabandlululwa, lawo malungelo asebenza nxa usembuthanweni, nxa uhlangene labantu. Ngoba ngobe ungeke ube le-freedom ye-expression, uyi-expressa kubani nxa ungaviki ebantwini?
Njengomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo, kuyini eselakunanzelelayo kuminyaka edluleyo nge-Freedom of Assembly and Association leyi, njalo ugwalo lolu luzaguqula isimo lesi?
Sithola ukuthi ilungelo lokuba uhlanganyele lalabo othanda ukuhlanganyela labo lokuya embuthanweni othanda ukuya kuwo yilo ilungelo elaliwe nguhulumende eminyakeni engu-33 edlulileyo. Kulabantu bohlangothi oluthize ababevunyelwa ukuthi babe lalawo malungelo, abanye bengavunyelwa.